I-broadband ngingathi nje ngokungamafitshane njalo ngendlela elula ngumgwaqo wokukhuluma ngengcingo zalezi nsuku ezibizwa ngokuthiwa yi-internet. Ngokwayo iyancedisa ekuthini abantu bakhulume, bakhulumisane, benze izinto ezitshiyeneyo. Engingakunika njengesibonelo esento eyenzakaleyo into ye-EcoCash eZimbabwe. Bekuthi izolo ukuthi nxa ufuna ukuthumezela umuntu imali osewangi emakhaya, ube kumele uvale uyifake emvelophini uyenika ukhondekitha webhasi yekhaya engafa ingakafiki. Kodwa ngensuku zalamhlanje ngenxa yokuthuthuka kwendlela zona ezizokukhulumisana ngengcingo zalamhlanje ze-internet, sesisebenzisa i-EcoCash okuthi ngiyafaka imali kathesi within a minute ulwano ngalo uzabe seyitholile.
Kodwa lona ile Zimbabwe singathi lingaphi ngokuthuthuka kokusebenzisa lezi ngcingo?
Sengemuva ikakhulu ngafika iqathaniswa lamanye amazwe ukuthiwa ngesikhiwa ngamazwe asethuthukile kumbe aphucukileyo lingemuva. Kodwa-ke imizamo ekhona okwakhathesi ekahulumende iyatshengisa sibili ukuthi bazimisele ukuthi labo bafane namanye amazwe ngokuthuthukisa indlela ze-broadband zonezo.
Nguhulumende khanya ele nhlelo lezi ezokuthuthukisa ukusetshenziswa kwencingo.
Kulo budlelwane kukho khonokho ngoba uhulumende nguye ofaka indlela kumbe imithetho ukuthi eyenza abamabhizinesi bakuthakazelele ukuthi bakuthuthuke. Ulomlando wokuthi afake imithetho eyenza kube lula njalo kwenze abamabhizinesi bathakazelele ukuthi bafake imali yabo ekukhuliseleni ibhizinesi elinjalo. Ngalesi sikhathi uhulumende ulomlando wokuthi afake umthetho ozakwenza kube lula kubo ukuthi bafake imali bethuthukisa, bethola indlela ezintsha zokukhulumisana.